Kanaka.
So we see card descend of a VOA in Debele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 3 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usesole inhlawulo yemali engamadollars inkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile.
Ibandla le-MTC Alliance lithi lizimisele ukunqoba kukhetho oluzayo njalo lulesiqiniseko sokuthi ibutho alisoze lenqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono.
Ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional, ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe, hathi iZANU-PF.
Ukungabi khona kwamahhofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzatshiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023.
Ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazo kuma-social media, besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende olwethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi olutshengisa ukuba amafayindi amacala wonke asekhuphuliwe esuka kumadola angamakhulu amahlanu $500 esingafika kungxenye yesigidi samadola $500,000. Uhulumende wafaka umthetho ukuthi amakhombi lamabhasi angabhaliswa ngaphansi kwenkampani yeZupco akusamelanga asebenze. Ngokunjalo, ozatholakala ephakathi kwamakhombi la usezahlawuliswa ifayindi yamadola azinkulungwane ezimbili $2,000. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Center, umnumzana Efidlela Ncube, utshele iStudio 7 ukuthi nelinyathelo liyancindezela uZulu.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile. Nanku-ke iyakuveza futhi ukuthi kayilandaba labantu, ayilandaba lamalungelo abantu, kayilandaba lempilo yabo, ayilandaba lokuthi abantwana besikolo bafika sikhathi bani esikolo, bafika sikhathi bani ezindlini bedinga i-transport yakoZupco, kayilandaba lokuthi abantu bafika late emsebenzini, bafika ngokuhlwa ezindlini, batshaywa izigebengu endleleni belinda uZupco. Izano-ke iphila njalo ingeyabalutshwana abaphezulu abadla kamnandi abangagadi oZupco, abangagadi imabhasi, abangahluphekiyo, abahamba ngama-aeroplane, abalamaplaza amaningi, abalamabhizinisi amaningi, abalemgodi yegolide, abazidlela buthebelele, abangelandaba labantu. Ngakho-ke indlela yokulungisa lokho yikuthi izano iflathele, ivalelise, ihambe, isesekhona embusweni, abantu bazaphila ngayo nalimpilo enzima kangaka.
Lona udaba lokuthi amakhombi hambi nxa kuyikuthi kawabhaliswanga phansi kwenhlanganiso yeZupco, ulubona njani ludaba oluphathisayo yini ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, kumbe ludaba olugcina soluyilo olukhwezela ukumemetheka kwegciwane leli?
Ukuvala indlela zokuthutha abantu ezingayisizo zakoZupco kuyingqondo nje embo okunye okumangalisayo. Ngaphandle kokuthi yephula amalungelo abantu lenkululeko yabo, ngaphandle kokuthi nje yephula isisekelo sombuso, i-constitution, indlela embi embi yokubusa indlela liyana yokuthi ngifuna ukulenza kabi indlela yochuku ukudlisa abantu imbuya ngothi ikuthwalisa nzima nje abantu ngendlela engakazi yabonakala kodwa ke indlela vele okuphilwe ngayo kusuka ngo 1980 kulonke nje kuvela la ukulalo kuyana okunye okubi kodwa vele baphilisa abantu kabi namhlanje sekwengene labantu endaweni zokuthutha ku transport bevimbela abantu bamakhombi lezinye indlela zokuthutha abafuna ukuthi bayondle abantu ababo singakhohlwa ukuthi nxa kuvalwe i transport liyana kuvalwanga nje i transport kodwa kuvale ibhizinisi lomsebenzi ka taxi driver ka conductor lomnikazi we transport ilizwe linzima ke linjalo akuphileke
allo ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungolo labathengi e Consumer Rights Center MDC Alliance lithi lizimisele ukunqoba ukhetho oluzayo njalo lilesiqiniseko sokuthi ibutho alisozele inqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono iziphathamandla zebutho zake zathi azisoze zihloniphe wayengumkhokheli webandla leMDC umuyi umnumzana Morgan Twangirai enganqoba ukhetho ngoba engaphathekanga empini yenkululeko yelizwe isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usanda ukuthi ibandla leZANU PF lisebenza ndawonye lebutho ukwacothozwa kakhulu umnumzana Chamisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathwebeleland South
ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe yathi iZANU PF ikusasa enhle bayifuna bayafuna ukuba abantu babo bathole imfundo engcono bayafuna ukuba abantu babo bathole izibhedlela ezilemithi ezilamaphilisi ezilamadokotela iEconomy elizisebenza so thina njengebandla leMDC sithi ibutho siyalihlonipha ibutho njalo siyananzelela ukuba liyafisa ukuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili enhle wonke umuntu olapha into esemlonyeni wakhe ukuthi iZANU PF isiphuma sokumelele nje ilanga lokhetho kumgceke akudingi kubuzwa akudingi impendulo kuvele kuzicacile kuba ukuba umuntu oseZimbabwe usethe sokwanele ngombuso weZANU PF labo okuthiwa abathakazeleli MDC abasebuthweni mhlawumbe ngabalutshwane abadlayo kodwa iningi labantu abasebuthweni bathwele nzima bafuna ukuthi bakhululwe nguhulumende omusha uhulumende kaChamisa
lelo bufakazi bani njengebandla obokuthi ibutho licabanga khonoko okuthola lokuthi ngempela akusoze kube nohlupho ukhona owebutho eselakela khulumisana la njalo kuyini ukulinika igunya kumbe injukunje yokutsho njalo
ngombuzo omuhle kakhulu lo dadewethu kodwa ngisoke ngihlomise isitha ngokuthi ngifake amakhasami wonke egcekeni thina njengebandla leMDC lesiqiniseko asithandabuzi ukuba kukhetho lolo oluzayo ibutho leZimbabwe lizimisele ukuthatha umbuso kulowo oyabedli liwusa kulowo onqobileyo okuyiMDC Alliance ngalesi sikhathi siphila labo imihla lamalanga sikhulumisana labo imihla ngamalanga bakhala kithi njengebandla leMDC ukuthi sebenzani liqinile madoda lisikhulule ngoba lathi sithwele nzima so bathi lingalaleli amanga lawa okuthiwa thina sizayala ngeza ke ngithathe yonke into ngifake emigcekeni okwakhathesi kodwa into ekhona ngeqiniso layo kuba umbuso usuthathwa libandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa
okwenza libone ingani ibandla leMDC Alliance linganqoba kulolu khetho kuvele kuyini kukhona yini osokugoqokile njengoba sibone ukuthi ibandla leZANU PF yilo eliyande ukunqoba
okuguqukile kuningi kakhulu dadewethu ilizwe lonke sibhizi ngokwakha ibandla leMDC Alliance sibhizi sichasisela abantu ngokuqakatheka kuba sibambane hathi njengeMDC Alliance kuphela kodwa njengabantwana beZimbabwe ithemba selikhona intshukuntshu ngile excitement ekhona ebantwini lapha yamangalisa lapho uhamba khona kumbe kusemabhasini kumbe kungapi emakhaya lapha ezikotshweni emabhawa la yonke indawo ongayiqamba lapho kubuthana khona abantu abantu bahlangana bekhuluma ngokuthi hawo bakithi sokwanele into esivele sisi into esivele silindwe ngabantwana bezimbabwe lilanga lokhetho into engingayithi ukuba izanu PF sifakele induku emqubeni kukhona okunye okuncane esilakho okulichinga okuzasenza ukuba izanu PF ingenelisi ukusitshontshela ukhetho ngendlela eyayisitshontshela ngayo
nxa abantu kuyikuthi bayathakazelela ibandla le-MDC lilabo yini ubufakazi bokuthi abantu labo babhalisela ukuvota njalo bazavota ngempela
dadewethu into engingayithi ukuba lezi izikhathi ezimnandi kakhulu kwi-MDC silohlelo olokuncedisana labantu ukuba barejiste bebabhalisele ukuvota sikhangele ukuba sincedisana labantu abafika i-6 million ikakhulu abantu abasha
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South kona kwama ofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzachiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023 abenelisayo bayagibela edolobheni leWange elingamakhilomitha afika phose ikhulu 100 ngezansi yedolobho leVictoria Falls sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
amahhofisi lawa aliqiniso ukuthi asewange and iwange from Victoria Falls i-100 kilometers ikwenzakele iZEC ibithembise ukuthi izabuya eVictoria Falls ngolwesibili that will be mhlaka 31 August mhlaka ngolwesibili langomhlaka 1 September ukuthi babe seVictoria Falls ukwenzela ukuthi bezobhalisa kumbe bezolobisa labo abayabe befuna ukuthi bezovota ngomhlaka 2023 but ithuba lelo alisabanga njengo ukuthi bagcine sebeyazisa ngelanga which is on a Monday ukuthi abasayineliswi ukubuya izizathu esizivile ngezokuthi abasatholanga ama facilities ukuthi beqale i-equipment yabo la le personnel ekadimeli buye izobhalisa izoyenza lo msebenzi eVictoria Falls so izakhamizi bezikhangelele bezikhangelele sibili ukuthi njoba iZEC yabisibuyile eVictoria Falls bebeza balakho ukuthi behambe bebhalisa abanye baye befuna ukuthi becheck amabizo abo just to reconfirm lama le ndawo okuyabe bezavotela kizo but lokho akusayenzakalanga ekuthini ama officials ezek asabuya kuleqiniso lokho I can confirm that
ubona baningi na abantu abafuna ukubhalisela ukuthi bavote
inani labantu elikade lifuna ukuthi li register maybe for the first time ohlanganisela esingathi ngama millennials labanye nje abadala kade abangazange be register initially ngombono wami la ngokuzwa ama comments kumqhafazi kuma social media besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liwa khona ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokuthi bebe lakho ukuvota ngo 2023 so abantu abaningi eVictoria Falls kakhulu ngingazi emakhaya ukuthi linkangelele ibikhona yini walokuthi message yakho nebifikile yini emakhaya njoba indawo zakhona uthi abantu beze bezwe kuyawufuna abantu baze bekhona behambe bebikelwa but engakutsho ukuthi inani belikhanya beliza kubanengi ngoba abantu abaningi bebekhangelela ukuthi beregister besenzela nje ukuthi besebenzise ithuba ngoba ukuthi ewange kungani kuluhlupho ekuthini ukugada imali zokugada lokuhamba njengoba siku lockdown level 4 lockdown bekungani kuluhlupho so bethe njengoba sekubuye ekhaya lapha eduzane abantu befuna ukuthi behambe ngobuningi babo bayeregister kumbe bayereconfirma amabizo abo ukuthi appear yini so umbono wami lo nje ukuthi bembona kuzaba la bekumele kuzaba labantu abaningi kade bezikhangelela ukuthi beregister
umnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 158 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lasithoba munwe munye 19,033 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lane 34,272 bahlatshwe ijekiseni yesibili.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba izikolo zakoBulawayo sezicele uncedo lukahulumende ukuthi aphathise ngokubhadala izikwelede zikamanisipala ngoba ezinye izikolo sezivalelwe amanzi. Iphephandaba le-Herald linodaba lokuthi kulabantu abathathu ababhubhileyo ngemva kokuba imota yabo yohlobo lwe-limousine iphambuke emgwaqweni yatshayelela isihlahla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya edolobheni le-Victoria Falls. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Mbingelele kubasakazi bonke be-Studio 7 besakaza bengaphandle kwelizwe indaba abazisakazayo emphakathini ezinandi kakhulu. Indaba le yokuyindaba ehluphayo kakhulu le-Gugu Round leyo kuthiwa ibuye ezindunene ifuna ukuthi induna lezi ngoba ezinikeze izimoto abuthumuthumu zibe yibo ezilalisa amakhanda abantu ngoba abantu bezoyisaba induna. Asoze sikuvume lokho ukuthi ngoba bona baphiwa izimoto ezinduna sokufanele kuthi nasilalele ukuthi hayi uhulumende uthe labo abafelwayo baphiweni, abafelwayo baphiweni izinduna abantu lezi eziphilayo ziphiwe izimoto namatrekiti. Siyakubona labo abafelwayo bona baphiweni uma kuthiwa ube semandleni ezinduna. Asikuvumi ke lokho. One, ibhoda ulivaleleni lo ndoda lo, ibhoda ulivalile kafuna ibhoda lisebenze. Right. Two, kule tollgate elise West Nicholson kune tollgate elise Beit Bridge but between West and Beit Bridge akula mgwaqo, akula umgwaqo awukho total. Between West and Beit Bridge akula mgwaqo kodwa imota ziyabhadala ama tollgate ewedlula yonke iyabhadala ama tollgate. Four, indaba yeZubco le utsho ukuthi uma imota zonke zingawela esicwini sakhe sika Zubco uchaza ukuthi yena na ezakhe imota zabo Zubco azinayo iCOVID-19 yini, azila mkhuhlane. Ungagibela kwezubco awubi nomkhuhlane, ungagibele emanye amakhampani asakhulayo uyaba nomkhuhlane. Unocindezelo olubi lo, unocindezelo olukhulu olwedlula olwaluwa engumbuso wafayo kuqaleni, azabe ngcono wafayo kulalo ophilayo ngoba lo ophilayo uyehlulwa la yi-price control yesinkwa ukuthi akontrole i-price yesinkwa sodwa, owafayo wayengcono.
Studio 7 salibonani linjani? Hayi siyabonga. Ngithi ngikhulume ngendaba ye-Gugu Round le. Indaba le isihluphile kodwa ke bathi nxa kade upresident sethe izinduna kaziyisebenzi, hayi kasiyekele induna zisebenzi. Manje laba abayesebethi izinduna zisuke lapho kaqhose kuyaba nguzwane. Yoba lwana upresident wayekhona kudala waze watshiyisa ihlalo zakhe wadlula ezweni, kazange akathanda ukuthi indaba likhulu. Lo wasekhuluma ngayo eyivuma ukuthi ayikhulumi lakho zongo futhi kanti manje osokuyaba right khona kuma. Thina singenzani singabantu nje siyizakhamuzi njalo siyithe sonakalelwayo? Izinduna kazisebenze, yizo abanikazi babantu. Asiyekeleni nxa evuma upresident ukuthi akukhulumi, asijabule ngakho kukhulumi. Asikuthi kakubuhlungu, kubuhlungu ngeGugu Round kodwa ke bathi sikhumbule ukuthi vele kuyenzakala. Singakhumbula amaferi la afele eZambia abamaningi kakhulu ebulawa ngamakhiwa kodwa konke lokho asekwakhohlakala. Ziningi izinto ezenzakalayo isenziwa loba ngamakhiwa konke kakulandaba. So ke le khulunywa ekukhulawundi ayikikhulunywe phela. Ibe lesisombululo esihle nxa behlawulwa laba bantu kwachitheka imizi khonapho kube rayithi kuphela hayi kwase kubuya sekudilizwa kanti pho izasetshenziswa ngubani thina zakhamuzi singenzani singobani thina siyaziwa ngubani izinduna yizo abanikazi babantu yizo abakhi belizwe yizo ezikhokheleyo emakhaya la asiyeleleni bazalwane ngiyabonga Mathema wenkayo okhulumayo Nkosi Busi
Bingelele kustudio 7 hayi ukhuluma ngu-Andre kule Plumtree hayi madoda akithi hayi labo mama akubi sophelele emzini sohlala sihlupheka segangeni uma singazange sike siqine ezwila thina esemazweni uma esike sizame sibili ukuthi sike siyisuthe nale phathi odayizana uma isithi diaspora ivoti sike siyenze iplani noba singakhiphe izimali impela kugidi abantu baningi abasebenzile lapha egold begidi basapote beyivota ikhiphe le nto le sohlupheka sesiyokufa ngale nto le phinde futhi ngeke ubaculi bagithi laphana berumba ithi madona githi eyi marketing yena utsho ukuthi laningi elibulalayo mna ngendlela embona ngakhona aphela ama-10 yona aliqeda lina litholi next selingabaculi nje ukuthi umuntu jabulela ukuthi kuthiwe ngikhiphile kodwa engatholi next ibuhlungu le nto iyabuyishaya endoda mangabule nhlinzi uyawubona ukuthi umuntu usebenze nzima kodwa angatholi lutho mina ngesami isifiso ngemfiso lingabe liyasebenzisana kakhulu nalaba abathengisa ama-10 libaqhathe besebenzele lini i-CD mali lithengisa ngo-R50 lina lithatha u-R40 libanika ama-original bekhipha amafoni konke bayeke lina lithatha u-R40 bona bethatha u-10 wabo kompana ku-50 ngoba sonke silandela abathengi lawo phela abanamali so into enhle laphana ukuthi mali ngayenza kanjalo iyakwazi ukuthi ikhipha ama-10 la kwestade nephele ngaba into enhle kakhulu lalo usilibona liphakama nje abaculi bamanye amazwe bagithi hayi kubuhlungu khona uma uthi uyabuka ngale ndlu thotha abanye abaculi baphakeme abanakobakhini abatholi next abelelizami ngoba ufana nobheka ukuthi uthole ukuthi umculi onidayisa ama-CD yakho ama-ordinary ayi-2000 phandle athengiswa kubo-10 kuthengwa million wena uwile kakhulu khona lapha okuthi wena mangathi khipha ama-10 la usenza lawo ama-10 kuthengwe imillioni yakho nge-40 ama-40 rand la uthatha ama-40 rand kubantu abayimillion bona ababa bethengile uyenza malini khona lapho ayenza imali edlula i-2000 lani yabuyithengisile kuwedwa kungelaabathengisa u-10 so ungangcolisebenzisane labo bekela ama-10 bethengisa ama-original bethatha u-R10 ku-R50 wena thatha u-40 futhi wonke ama-million zabantu la athengayo uthola ama-R40 abo dala ukuthi uthole i-2000 nyani ngatsho lutho
ye livuka njani ngiyaphenduka futhi njalo lekhaya ko-studio 7 yimina lwani Sindiso Sindowo Mahlangu ngiyaphenduka futhi njalo zihlobo zami ngilokhu ngikhuluma ngendaba yami yokudinga umfowethu ngidinga umfowethu bazali u-Louis Anele Mahlangu umnawami lo ngabe lolwazi ngayishuwa kumbonga bekwazi lapha nje noma le number yakhe kumpela address yala khona nje ngincide bathi bengosi engincide ngakugcina kuthiwa uzwakalela e-Alexandra uhlala endaweni okuthiwa kuse-Q bathi ngehluleke ukuthi ngiyefika la ekhona ngokubambeka njengomsebenzi so isikhathi sakhona benze silama-details akhe bengikwanisa ukuthi silama-living le number zakhe zefoni bengikwanisa ukuthi sikwanisa ukukubambana ngefoni ngikhulume laye from there ngase ngiyatshontshela ifoni mina kushuthe kutshontsheleni kwami ifoni ngithenga ifoni entsha inamba vele bengingaselayo lo muntu owayelayo inamba yakhona sithethe ukuthi siyayizama inamba yakhe ngayizwa ingasangeni up to now angazi leyo mbe batshontshela ifoni okwenzakalani kwahle kwala kwabe kulahleka kwe-communication so zihlobo zami ngicela lingincedise kakhulu ongabamazi engincede shuwa kakhulu ngisindiso mina besihlala e-Calder Park laphana ku-1337 cork flight ongabe noma ele namba zabangani abantu besiphila labo engangingceda ngenamba yomunye wabo yedwa phakathi kukametu sasimbiza ngokuthi ngumafa kulo trimo sasimbiza ngosterilele okudlala kulo abizo kulo spekara kulo edwini kulo Khondri sasimbiza ngomaniman kulo umuntu obehlala naye e-South Africa kuzokale ngani ngumbongeni wakonama-twins ngale maleveni lo omunye okuthiwa ngumbeke but umbeke kangimazi ndikangela namba zabo labantu bonke so ngicela ungabe lolwazi shuwa abantu benkosi engincedise kakhulu ngiyamdinga lo muntu ngiyamdinga kakhulu empilweni yami ngiyamdinga kakhulu umfowethu shuwa ngicela ungabe lolwazi engincedise nxa kuyikuthi ekhona ungabe le namba ngicela ukuthi angangi-epha ku-WhatsApp number yami ngiseBotswana +27 73 52 86 81 izinamba zami lezi ekhaya ngokuzalwa mvele phela Busi Avoka Khokithi kumbe Chief kumaduna ikhokithi ekhaya cela shuwa lingincede bazali bami ngiyacela cela lingincede ngcedise izihlobo zami, cela lingcedise shu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida elitshaya isigaba seLouisiana ngomvulo lithiye lidale umonakalo omkhulu kakhulu, kwabhubha abantu abedlula amachumi amabili. Kuthi ngolwesithathu iyezileli lisithele laya chaya idolobho leNew York lachiya abantu abedlula ichumi befile. Lo monakalo omkhulu kakhulu ongazikaze ubonakale kulelo dolobho. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela ilizwe leMelika, lanxa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 liphezulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kubangelwa yini ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus.
Singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu kabahlabanga i-vaccination le ebikhona, njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababa lawo umkhuhlane kodwa baphange basile kungabi nzima njengalona okhona. Mina mbona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye kodwa labangahlatshwanga labo baningi, ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine. Ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi i numbers angkhona singaneno, ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo ama states njengama states ase south kuwo Louisiana labo Mississippi labo Alabama, inani labantu abahlatshiweyo liphansi kulenani labantu abangahlatshwanga. So izinumber lezi zasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izertificates zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya ku-holiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate nala athengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngenye indlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili, asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi, izaphelela ngaphi i-COVID. Njalo lakathesi lama-scientists bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende weleMelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuchungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start, the way it started, kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto zescience laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani, ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavela eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani phakwe lezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yako efuqa izindaba.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. uZulu sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thank you.